eZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo eTown, and iRugare Medical isanda kuthola itender yokurana isibhedlela koBulawayo. Ikwengwenza.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala inhlelo lesi.
Mina ngowami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatsha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi ku-healthy kuyasilela, ngakho-ke ngase ngi-decide ukuvula i-medical aid.
Yeah, i-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayikithela izweni leZimbabwe ibingeyabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho-ke sasesisithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale-over 65, siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha iRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kona?
I-insurance kuyafanana nje lama-funeral policy. Uyabhadala ama-private ayachiyana, aqala from $17, the most affordable one. The most edurayo nge-120, ethatha abantu aba-over 65. So uyabubhadala ngenyanga, mzwana-ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine uzohlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iCareSoundTie sibe lama-prize zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-prize akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolu?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje. Abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokhu okushiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhonokhu nje kuya-afodeka, asoma-policies adulayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye athatha azafike kubo-300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120, and yona le ye-120 nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usitele ngamafutshane ngesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela iklinikhi yethu esesiyivulile, then sisanda kuwina ithenda yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyazirenovata, sikhangelele ukuthi sisazivula ngumatshi, njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esisesiqongweni, ingoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe, so ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England aqala ukubuya ngo-January ukuthi abe ngincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela esesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngo-March kuzabe kule sibhedlela esisesiqongweni.
Kwathiwa kuyini ibizo lakho?
Ngihlalani kuhle, iRugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Siyabe sise-Hillside.
Ye, kuyinokwenza ukuthi siswake khona ngale e-Hillside, kulokuthi siswake eMagogoba kumbe eMagwegwe kumbe ePhumula?
Yikho lapho engiwine khona ithenda, yikho lapha okule sibhedlela khona, isibhedlela esivele ebesikhona. Kodwa thina njengeRugare silungiselela ukuthi sibe lamaklinikhi azabe yi-24 hour emalokitshini atshiyeneyo.